Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 11 kuNhlangula 2017 usithandekile mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, amabandla ezombusazwe aphikisayo akhonona ngokuthi kwezinye izigaba zelizwe alokhu ebanjwa ngamandla ukuthi acele imvumo emapholiseni eyokuqhuba imihlangano.
Kule kempu nayo, ikempu yakhona ife egabeni semvuma is about 13 kilometers, but na nxa sibuke zimhlangano kumele siyebikela wona amapholisa khona ngayo, kodwa kula mapholisa ezigaba esila wona abafuni ukuthi sitshele kona, bathi sihambe sezikhulumela ngale ngoba kufuneka lezizathu nokuthi umhlangano wakhona ngowani, so that besivumele.
Inhlanganiso elwela amalungelo abesilisa eye inkundleni ithi iqhubekela phambili ngemikhankaso yokuqeda udlakela emulini.
Abanye bayabotshwa bejele, athi qeda ukufika aphume abuyele ucommunity, bese kubuyela ucommunity ayolotshe ezondilelo lakhe. Singakhulumisana naye ejele, siyathi ephuma senanzelele ukuthi abe nzalo, ephume sengumuntu osetshijini, abe seyindoda leyana efanisa ukukhuza udlakela.
Wayengumqeqetshi weqembu le-Highlanders uBongani Mafo uthi sokuphele inyanga ezine elokhu engaholi kwele Botswana lapho aqeqetsha khona iqembu le-Chiefs.
Esithola kwezinsuku kuphoka i-300, siyabona kwezinsuku kuphoka i-1000, isalari yakho izikwane ikuhola kwethu kaJanuwari. UFebruwari hayi wahle wonke.
Siza kuzwa eziphathelane labatsha, amasiko kanye lezokholo kuwona lo umsakazo wenu weStudio 7. Amabandla ezombusazwe aphikisayo akhonona ngokuthi kwezinye izigaba zelizwe alokhu ebanjwa ngamandla ukuthi acele imvumo emapholiseni eyokuqhuba imihlangano lanxa isisekelo sombuso selizwe singakukhalazi lokhu. Ukuze sizwe okwenzakala eNkayi koSiphonyuka, sixoxele uKansela wakuleyo ndawo uSambulo Maphosa okubandlale MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai.
Kunamapholisa ezigaba baya-insista now and then ukuthi nxa kungaba abantu besezimhlangano kumele baripote emapholiseni. Lapho kuripotwa khona ikhempu yakhona ikhatshana kakhulu, so babe sebekhangela ukuthi siyayenza yini imihlangano yeni. Sikeza sabotshwa thina ngo-2014 sahlala esitokisini for 14 days, sisesitokisini sibotshelwa ekhitshini sisithi sicatshini. So abantu bangani bayesaba nxa sithi asihlanganeni, abanye bangani bayesaba ukuthi asizabotshwa, kodwa kulabanye vele abangabuyeliyo em bona bezanupf bayahlangana almost engxenye after 2 weeks babe belomhlangano wabo kwenye indawo, after 2 weeks belomhlangano wabo kwenye indawo, sibakhangele bekwenzalo kodwa lathi siyahlangana asibuyele emuva, siyekele ukuhlangana ngenxa yokuthi basikhangele. Kule kempu nayo, ikempu yakhona ife esigabeni semvuma is about 13 kilometers away from here, but na nxa sibuke zimhlangano kumele siyebikela wona amapholisa khona ngayo, kodwa kula mapholisa ezigaba esila wona abafuni ukuthi sitshele kona, bathi sihambe sezikhulumela ngale ngoba kufuneka lezizathu nokuthi umhlangano wakhona ngowani, so that besivumele.
Baningi yini abasekeli benu, iyagcwala imihlangano yenu?
Usekelo lukhona kakhulu. Inkayi sibili ngiyakwazi ukuthi idime ngakho khona lo, asibuyeli emuva, usekelo silalo sibili. Khathesi asisacatshi njengayizolo kade sihamba sicatshe ukuthi lana bengasiboni, khathesi sesicatshelwa yibo njengendlela esizwa ngakhona ukuthi amabandla abambana. Nxa kuyikuthi amabandla abambana njalo, no doubt vele siyakwazi ukuthi inguquko izaba khona.
Nxa lixoxa labo khona ngapho, bakwamukela njani kokubambana?
Yikho bakukhalelayo abantu. Nxa kungani ukuba lokungani abantu sebengani bayasintsela njengoba siyake sizwe seliqalisa ukungani sebefuna ukuyekela okuyinto lokhu, sabe sesidabuka kakhulu sesizikushuo, ngoba abantu bathi ngaphandle kokuthi kubanjani abanye sebeze besithi nana ngangcono singavoti. Nxa abantu bengayekela ukuvumelana ngesiqingano nalelo bathi kungangcono bengavoti, kodwa once bakwabanjana sibili akula muntu ongayiyo evotini.
Lo Councillor Sambulo Maphosa weSiphunyuka eNkayi sixoxela ekhonale eNkayi. iStudio 7 ayisenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba. Inhlanganiso elwela amalungelo abesilisa eye enkundleni ithi iqhubekela phambili ngemkhankaso yokuqeda udlakela emulini ngokucebisa imuli kanye lokusebenzelana lenkokheli zamabandla okholo kanye lezomdabu. Okunenga lolu daba sikuzweni kungxoxo lomnumzana Zipho ngeZipho Ndebele isiphathamandla salinhlanganiso.
Siyasebenza kakhulu kulezi nsuku namachurch. Lama-church ihamba ema-church siyamisana vele ukuthi ema-church abantu abaningi ezimbabwe bangenile cause bangena i-church but e-church izikhathi eziningi. Into ezinjengazona lezo abantu bathule kabakhulume ngazo ngani. So siyazama ukuthi ema-church khonale sikhulume labo sibabonise ububi obukhona nokuthi njenge-church kuqakathekile ukuthi bekhulumisane labo labantu bezwisise uhlelo lona lolo ukuthi ukuhlukuluzana ezindlini kasiyonto enhle. Njalo umuntu bayahlukuluziwe kumele ancediswe ngendlela ezijiyeneyo ngoba isikhathi ema-church wathola ukuthi umuntu abike ukuthi uhlukuluziwe kancediswa ukuya ngamhlawumbe ukuthi isikhathi uyakhulekelwa kuphela asuke ahambe because umuntu lwane ahamba ele stress ehlukuluzekile. So kuyamele ancediswe aphiwe i-counseling ancediswe kangendlela zonke kumele ancediswe ngazo okwenza ukuthi sijikele ubuki obukhulu obungaba khona umuntu engahlukuluzwa sesikhathi uyothola abanye sebevulewe. So sizama ngamandla onke ukuthi ungaze kusike kusona kuyana isigaba sokuthi abantu bebunawe ngoba kuqalise emuntwini oyi-one kuye emulini esongena esigabeni kugcwale ilizwe lonke into naleyo kuhlukuluzana. So siyasebenza futhi kakhulu nama-traditional leaders osobhuku ama-chiefs sinanzele ukuthi asiwo masiko ethu asilo siko lethu ukuhlukuluzana. Amasiko ethu njengabantu besintwini yikuthi siphilisane kuhle siphilisane ngokuthula. Xa ungakhumbula izini lezakha zethu ziyakhuluma ukuthi induku kayakhi musa okona ngomlomo kulungiswa ngomlomo. So siyaba sizama ukukhulisa isiko lonaleli isiko lokuthula isiko lokwakha imizi ungasetshenziswa nduku ungasetshenziswa dlakela.
Liyazibona yini impawu zokuthi imikhankaso yenu iyaphumelela?
Ya, kuyabonakala ngendlela ezinene ezijiyeneyo. Abanye omama ababuyayo ukuthi la bezana obaba laba indlela asebephila ngayo kulezi nsuku iyakhanya ukuthi kukhona akwenzakalayo kanti kuyini elibancedisa ngakho kwenze ukuthi lathi abantwana sebakhulise kuhle ngapha bekhule nganale indlela ngoba babenazeke ukuthi obaba amadoda abo kucommunity ayesejijile engasiyo lawana ayehlala mhlawumbe ehlala esilwa ngaso sonke isikhathi sebele ndlela ezinhle zokukhulumisana lelokhuzeni lamakhosikazi abo labantu abakhoze kulabo baba abaningi izini esigabeni. Xa kukhulunywa ngelokhuzeni ngendaba ze-development sebenanzelela lokuthi kumele kunanzelele okubana omama bayaphatheka.
Lo mnumzana Zipho ngeZipho Ndebele isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesilisa ePhatari enkundleni sixoxelaye ekobulawayo. Umqeqeshi weqembu leHighlanders uBongani Mafu uthi uthwele amagabha avuzayo kweleBotswana ngemva kokuthi kuphele inyanga ezine engaholi kuqembu aliqeqeshayo eleChiefs kukanti usanda ukuxotshwa endlini abehlala kuyo ngoba engelamali yokubhadala. Intathezindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usipha lolu daba eseGaborone kweleBotswana.
Umqeqeshi weqembu elenguqu leMotshwedi Center Chiefs lakweleBotswana uhlaba umkhulu umkhosi ngoba impilo engasamhambeli kakuhle elizweni lelo. Iqembu leChiefs ngelinye lamaqembu alodumo eBotswana kodwa kalilamali osekubone uMafu ehlala inyanga ezine engaholi. UMafu uthi lokho wagcina ukubona imali yeholo ngozibandlela.
Ukuhola kwethu kukaJanuwari bekungama ingipongipo ekhulunywa ngabantu ukuthi uyasithola kwezinsuku phoko i-300 uyabona kwezinsuku phoko 1000 isalari yakho izikwane ikuhola kwethu kaJanuwari uFebruwari ayi wahle goma.
Uthi usanda njalo kuxotshwa lapha dehlala khona ngoba ungabhadalwanga imali yokuhlala endlini irent.
But 2 weeks ago beflathi ngafica liweldelwe abanikazi beflathi bagcine becaphuka baweldi flat. So ngingukhoach nginje bese ngikhoacha ngingaqeda i-game siqeda ukudla i-orabha that day ngajayiva ngayo eZimbabwe. Ngaphenduka futhi ilanda yokuhlala khona ethimini yethu bengibathanda lokho ngibathanda bengalukisa next season ngizabuyela xa kwehlule njalo ayenza hamba ngiyixokozela ekhaya khona ngale lami idla amabhondi lawo
noma nje iqembu lakhe belibhekane lobunzima bemali umafu ugqibe isizini ephakathi kwamathimu ayisishiyagalombili kungalani yemklomelo okutsho iCenter Chiefs izangena kumncintiswano olemali oyiMascom Top 8 kusizini elandelayo. Iqembu lomunye weZimbabwe oqeqetsha kubanga eliphezulu eBotswana eleBTC Premiership Madinda Khathazile Ndlovu eleOrapa United liqedele ngelesithathu. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngeSahavron kweleBotswana.
Okwamanje sengilitshiya ezandleni zika Mike Hove we Studio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingu Mike Hove. Namhlanje ngixoxa labasakhulayo abakuhlelo lwe Mandela Washington Fellowship kulumnyaka abeza kwele Melika ngolesine. Ngilonkosazana Thubelihle Ndlovu ozabe efunda ecollegeini le University of Nevada lapho uzabe phatha udaba mayelana ngezebhizimusi. Ngiyakwamukela kuhlelo Mandlovu. Awungitshele uzizwa kanjani ngaleli thuba?
Ngizizwa ngijabula kakhulu. Into kade ngilindele and akujayelekanga ukuba le opportunity enje and ngijavule kakhulu.
Awungitshele ke Thubelihle wena njengomuntu osakhulayo ukumsebenzi onjani?
Okay, mina ngathi ngikwezemali kwezefinance, banking and finance, ngibe ngisebenzela ama-banks khonapha koBulawayo ever since I was ngile minyaka engathi maybe 19 and sengisebenzela ama-bank angafika maybe 4 to 5 and ngase ngiqalisa eyami company eboleka izimali esingathi ngesilungu yi-microfinance eboleka imali omama labatsha kuthiwa yi-Portify Investment.
So awungitsheleke sisomi ngombono wakho uhlelo lolwe Mandela Washington Fellowship luzathuthukisa ulwazi lwakho mayelana ngezemali ibhizimusi kanjani?
Ngikhangelela ukuthi nxa ukuthiwa ukhethiwe phakathi kwama applications ayi 70,000 it means abantu ngibahlangana labo khona ngale kwele Melika ngabantu abayizingcitshi endaweni zabo lapha abasebenzela khona. Ngiyabona ukuthi kuzayenza ukuthi lami ngiloleke kakhulu ukuthi abazangitshela khona abazangifundisa khona ngihamba khona ngile ngifuna ukuyafunda. Ngifuna ukuthi ngiyabe ngimuntu othule, ngifuna ukuthi ngilalele ukuthi kanti bona bakuhambisa njani emazweni abo. Bese ngifunda futhi laseMelika ukuthi kanti bona benza njani ngezemali, ngezamabhanga, bathuthuka njani. Ngasemphendula la abantu bayithi bazaba nakho ukuthi bathuthuke ngoba phela lami ngiyabe sengibaphathele ukuze bathuthukise.
Njengomunye ohuhlelo lolu ukhangelele na ukuthi uzadabuka lobudlelwano labantu abadabuka kwamanye amazwe?
Phela ubudlelwano yiyo into injongo yokuthi vele sihambe ukuthi sibe lobudlelwano obuqinileyo labo. Sikwanisa ukuthi noma uhlelo lolu soludlulile senelisa ukuvakatshelana ukuthi siphakamisele i-Afrika.
Uma usuqedile ngale mfundo zakho ukhangelele ukuthi uzabe ungula inhlelo ezinjani ezisiza abantu?
Hey, mina ngikhangelele ukuthi nxa ngivela eMelika mina ngibone ngani ngombono wami hayi uBulawayo wonke layo uzabe sefikile eMelika lomzingwane lobubi lapho esebenza khona. Nxa mina sengivela khona ngibone ngani kuyabe kufana nje lokuthi uBulawayo lomzingwane lobubi labo sebefikile eMelika.
Hayi sikuzile kahle Mandlovu. Siyabonga kakhulu. Bekukuhle ukuba lawe kuhlelo. Ngixhume njalo umnumzana Sandiso Mkwananzi yena ozabe efunda ecollegeini le Oklahoma State University. Mkwananzi, wena ke ulibona njani ithuba leli?
Mina nginguSandiso Mkwananzi ovela eSigaba emagcibeleleni North. Ngakhuluma ngeMandela Washington Fellowship ukuthi imvula mehlo yamphakamisa lapho kade ngikhona angeza ngabona izinto ngendlela etshiyeneyo. Ngakho engakutsho ukuthi uhlelo lolu lubuye empilweni yami ngesikhathi kade ngiswela khona.
lapho ufika la ukhangelele ukuthi uhlelo lolu luzawathuthukisa olwazi lwakho mayelana ngezobhizinisi okungakanani?
Ngikhangelele ukuthi lapho ngisiya kwele Melika, uhlelo lolu Mandela Washington Fellowship lungiphathise kakhulu ekuhlanganeni labantu abacabanga njengami, engathi meeting of like minds.
Bengicela ukuthi uphinde ungitshele ukuthi ukumsebenzi onjani.
Mina ngiyi-student e-University of Zimbabwe, ngenza i-vet science. Kodwa part time I am a volunteer in this cooperative, like it's called a savings and credit. At the same time ngizama ukukhulisa yami company. Supernova zakade ngayiqala ngiphakathi kwe-cent yaba i-idea engayinanzelelayo yaselakala ulwazi olunjalo lwe-business.
Uma usuqedile ngalolu hlelo ukhangelela ukuthi uzabe uyenzani ngolwazi lwakho?
Ngikhangelele ngathi into nje ezimpahla engizazo, kodwa kumqoka kulakho konke ukuthi ngile khangelele lokuthi abantu baphakanyise bekwazini indaba ze-business.
Hayi bhuti, lawe bekuhle ukuba lawe kuhlelo. Balaleli, isikhathi sedliwe nguMangoyi, masidibane ngeviki ezayo. Lingakhohlwi kodwa ukungena kumsakazo wethu kusasa, lapho sizabe sixoxa labanye ontanga abakuhlelo lolu lweMandela Washington Fellowship. Olivalelisayo nguMike Hove, lilale.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la kushortwave 4930, 6065, 15460 la ku 13860 kilohertz. Ngesizwe uGibbs Dube we-Studio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Awin biba wasilale mawin biba silale mawin biba silale mawin.
Ngingalitshola njani izulu kandaba lapha elikhona khona ngapho-ke ngemakhaya, mina lapha-ke ngiyaphila. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sikhuluma ngokubhekane lamantombazana kanye lamajaha emazweni atshiyeneyo. Siyakwazi ukuthi kula abantwana beZimbabwe abaningi kakhulu abahlala emazweni, so sifuna ukuza ukuthi impilo yabo ingani ihamba njani. Kodwa-ke hhayi, asilabo lamhlanje silomama uPastor Polite Zamkhosi. Sakubona-ke mkhosi.
Yebo baba, linjani?
Hayi, siphile kakhulu. Kunjani khona ngapho-ke eBhilitane?
Hayi, Bhilitane namhla sibonilanga.
Nathi udaba sibulo kukhulu lapho ukuthi abantwana abaningi abavele eZimbabwe basemazweni atshiyeneyo. Sizwa kuthiwa bayahlupheka sibe nqaka ukuthi sebefuna ukuthi nxa adinga ijaha kumbe adinga intombi. Akufani leZimbabwe phela. Uhamba njani ngokuzwa kwakho?
Ngibona ukuthi bayabale ndaba lokuthi uma sebedinga intombi or ijaha bethole umuntu wakubo. Into engiyibona, I think kuya ngokuthi umntwana wangkhona wasuka nini ekhaya. Uma kuwukuthi udale lapha, ama-interest I think ayahambahambe alahleke, ababengasela sikhathi sokuthi ngithole umuntu wasekhaya. Suka sekuyizifiso zethu thina njengabazali ukuthi hheyi bakithi ngathi umntana ami angathola umuntu wasekhaya. But bona uma ukhuluma labo uyazivela mpela ukuthi hhayi kubo akusaqakathekanga kangako.
Uyakuhlanganela kho yini kunokuthi abantwana bayabuya bezecela kumbe ukuthi bacebise ukuthi benzeni xa sokuba udaba lolo?
Ngilokhu mina ngiyasebenza kakhulu labantu abasha, yikho ngisitsho ukuthi kubo angiboni ukuthi kubaluleke kangako. Kubalulekile kithi ngoba uma uhlala labo phansi babuza, ubabonisa ukuthi hheyi mntanami, kungaba kuhle kanjani ukuthi uthole umuntu wakini, noma kungasikho ukuthi kumele mbuze ubuyela ekhaya, but nje umuntu or kungasomuntu wakini ukuthi kuyabe sekungumuntu wakini impela wasesindebeleni, but nje umuntu wase-Africa. But bayakutshela nje kahle ukuthi hayi, thina kithi lokhu akubalulekanga. Njengase endlini yenkosi esikhathini esiningi okhanya kubalulekile kubo uma ubabuza ukhuluma labo, but as long umuntu ekholwa ukuthi ubuyaphi kubo abakubona ukuthi kubaluleke ngaleyo ndlela.
Pho-ke kulabo bangazani bahlangana lodubo lolu, ubatshelani nxa ukuthi bangakubuza?
Njengomfundisi lami ngigxila khonapho endabeni yokuthi bauthi umuntu wathola umuntu ozwana layo omthandayo engumuntu okholwayo, ngibona ngathi kho kubaluleke ukwedlula ekuthini ukuthi uzothi emntwaneni hayi wena mntwana ngifuna uyethatha ekhaya uthathe umuntu wakini umuntu wasesikweni. So ngibona ngathi uma kufika ebantwaneni akufanani lesebantwini abadala, like abantwini bentanga, like ngithi ontanga bami, uma umuntu elapha efisa ukuthi athole umuntu esikhathini esiningi isithi nje mina ngangathathanga mangibona ngibona ngizibona ngathatha ngolunye uhlobo then yikho lapho kuba le nkinga khona ebantwini abadala but ebantwaneni angiboni ukuthi kule ngxaki kangako siyabathadisa abanye bathade abathada abantu bakwamanye amazwe abanye bathada abelungu siyabathadisa nje kusa kwamalanga bakhanya abanayo inkinga
ye nxa singavala-ke ngamafitshane-ke ubona ngazani-ke okuhlupha abadala kuyini ukuthi begcina besithi hhayi phela thathwa ngumuntu onje kumbonje
I think khonokho nje ukuthi thina phela sifuna isiko lethu la kuyahamba-hamba kusixaka ukuthi sifuna umuntu sukufuna umuntu wakini and uma engalakhi kunje ungumuntu wasesindebeleni ufisa umuntu ukuthi uma ngathathwa ngumuntu wasesindebeleni esikhuluma ulimi olufanayo esizwanayo I think i-culture ngoba kuyahamba kuhambe kuxake esikhathini esiningi ama-cultures angahamba ehlukane especially I think ebantwini abangakholwayo
ye siyakuzwa kakhulu-ke sibungile kakhulu-ke Pastor Polite Zamkhosi khona ngapho-ke ebhilitane
yebo baba
ye ungathunela kusasa mama
allright faba libe losuku oluhle
la kube njalo mama
okay bye
bye ye siyambonga kakhulu-ke upastor Polite Zamkhosi yena ukhona ngale-ke ebhilitane ungumfundisi sibili kodwa uyakhangela langalezi ezomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke nginethemba lokuthi siyahlangana singabaphileyo njalo ngeviki ezayo woliva lesemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale
Siyabonga Gibbs, kesizwe eziphathelane lokholo silontungamela inkomo weStudio 7.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda igama unguntungameli inkomo ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
siyabonga kakhulu lami mpingelela abalaleli bethu namhlanje ntambama
usiphatheleni namhlanje
namhlanje bengifuna ukukhuthaza abalaleli bethu ngokuthi kumele ukuthi umuntu abele sineke njalo-ke kulolutho oseliphume esikristwini lokhu kuyikuba lesineke njalo lokuthi abantu bekwanise ukuzinikela umuntu engabuyeli ngemuva bengikhangele kwabaseroma ichapter ka-5 ngibala uvesi ka-3 lo-4 uthi yona ngenxa yalokhu-ke kasithokozenini phakathi kwendubo zethu lokukhathazeka kwethu ngoba nxa sithokoza phakathi kokudubeka kwethu siyazi ukuba ukubandezelwa lokudubeka lobuhlungu kukhipha-ke isineke njalo kukhipha lokuqina umuntu engabuyeli ngemuva uverse 4 yena ukuqina-ke lokhu kuletha ukuba umuntu akhule esimweni sakhe abe lokuzwisisa njalo ukukhula lokhu-ke kuletha injabulo njalo lethemba lokuthi umuntu uzakuba nempilo enaphakade eyensindiso kusho ukuthi singakhangela inkolo ezikhulayo kakhulu njalo singakhangela ikakhulu inkolo lezi ezi-smallsilem ezesityawa sinanzelela ukuthi zikhuliswa ukuthi abantu bakhona nxa bezinikela abayesabi ukudubeka abayesabi ukuzinikela impilo yakhe yonke yikho sibona ukuthi loba nje singakukhuthaza kungayisonto elungileyo kodwa iyananzelela ukuthi bayakwanisa lokuthatha impilo yabo ngenxa yokuthi bayabekholwa entweni leyo abayikholwayo umuntu uyikholwa ngenhliziyo yakhe yonke mbona ngani isikristu sesakhipha kakhulu thina esikristwini ukuthi umuntu kumele abekezele loba edubeka njalo sesakhipha kakhulu ukuzinikela ngenhliziyo yomuntu yakhe yonke yikho sinanzelela ukuthi amakristu amaningi esihlangana nawo kathesi nxa sikhangela umbhalo lo upaul awukhulumayo lapho ekhuluma labaseroma ngesikhathi lesi ekhuluma labo kwisikhathi amaKristu ayehlukuluzwa khona ngokukholwa kwabo. Abaningi ibandla lisaqalisa babethathwa betshiswa emlilweni, abanye njalo bebotshelwa ezigodweni kukhulule izinja kumbe kukhulule izilwane zibadabudabule. Ngakho ukuba ngumKristu kutsho ukuthi kwakusitsho ukuthi wawusuzimisele lokufa ufela ukholo lwakho. Siyananzelela ukuthi uJesu uthi yena, mina umuntu uthi yena nxa uJesu ekhuluma uthi umuntu ambona engumlandeli wakhe ngulowo kwanisa ukuthatha isiphambano sakhe amlandele. Nxa sikhangela yena uJesu ngokwakhe ecanda indlela yethu yesiKristu, simbona edubeka ezefika esibangeni sokuthi ebethelelwe esiphambanweni alahlekelwe impilo yakhe. Kutsho ukuthi wayezimisele ekholwa-ke yena ukuthi lolu hambo uNkulunkulu ayembekele lona luhambo luqakatheke kakhulu, njalo yena akholakile ukuthi wayengayisabela ukuthi le mpilo yakhe angayilahlekela. Wayengayisabi ukudubeka, watshaywa, wenziwa izinto eziningi-ningi. Loba nje nxa sisiya phambili sikhangela uPawulu ekhuluma kwabasePhilippians esithi yena esenza konke lokhu wayevele uJesu khonapho enguNkulunkulu, kodwa akazange akwesabe ukuba uNkulunkulu wakhe. Wakuhlubula, wathatha-ke isimbatho sesisebenzi. Ngakho abazalwane abaningi kumele sifunde ukuba lesineke phakathi kokudubeka. Isineke siletha ithemba, siyaletha ithemba lokuthi uNkulunkulu uyasithanda, uNkulunkulu njalo uyakwanisa ukuthi asiphumelelise entweni esiyithembayo. Abantu abaningi abalasineke, yikho sifumana intombazana umuntu esehlule ukuqeda isikolo ngenxa yokuthi kalasineke sokumelela ukuthi azathathwe atshade kakuhle, ugcine sesithwala ehlule ukuqeda isikolo. Siyabona abanye abantu abangalasineke sokuthi umuntu alungise impilo yakhe anothe kakuhle, agcine etshontsha, agcine sesiye ejele ngoba abantu abaselasineke.
Kwigqibe mfundisi.
Niyabonga kakhulu. Namhlanje siyathandazela isineke egama likaJesu. Sithandaza ukuba lalabo abagulayo, lalabo abangezwa kuhle, uNkulunkulu aliphikise libe lesineke lokholo lokuba uNkulunkulu uzalisilisa ngegama likaJesu. Sithandazela abancane intanga, ama-youth ethu, sibabeka ezandleni zikaJesu ngegama lakhe namhlanje lilamandla ukuba uzabanika isineke sokumelela izinto eziningi. Bakhuliswe nguye, bakhuliswe elizwini lakhe ngegama likaJesu. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Siyabonga.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi useNisibanda, igama nguNtungamile Nkomo.
Siyabonga Ntungamile. Jayz Marabini esithi Ntombe Enhle usigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngise Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.